So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba isiphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Hola mukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 14 Mpalakazi 2020 ngisakhuza Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Wonke amazwe alomlando uhlangothi lwesathi ukuthi asukume nxa sokuthe kwaba le ingozi yabahlamuki enjengaleyi xa sikhangele banabo kuthiwa ngama Islamist extremist. So kuyadinga ukuthi uhulumende wonke nje wesathi ngoba sokungahlasela eZimbabwe kusasa.
Umongameli Emmerson Mnangagwa namhlanje olubhekisekele Mozambique. Ukuyazwisisa udaba lwaselelwisa kulelo lizwe abokholo lwesi Islam abedlulisa amalawulo.
Sonke sapho kokulawoyise kwazibona ukuthi kulamanzi luhluphile. Ingakho sacela ukubona abaphathi ntambo abaphezulu abe-counseling ubana-ke njengoba-ke izulu selinile kokwakathesi amanzi-ke kwasithola besivulile wona kaw ukuthi ngelanga lithisi benxabenavula 2 hours.
Umzulu wakobulawayo uthi ukusilela kwamanzi kuleli dolobho sokubakhipha ubuntu sebezinkulungwane ezilishumi lanye 11,246 asebehlole batholakala bele-COVID-19 eZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye lisezizwa kulo msakazo. Sebezinkulungwane ezilishumi lanye 11,246 asebehloliwe batholakala bele-COVID-19 eZimbabwe. Abasinde kulo mkhuhlane sebezinkulungwane ezidlula ezithobamunemunye 9,451. Abalokhu begula bayedlula inkulungwane iyodwa lengxenye 1,658. Labulala abangamakhulu edlula amathathu 307. Ezwekazi le-Afrika kutholakele abantu abayedlula izigidi ezimbili 2.4 million bele-COVID-19. Labulala inkulungwane ezingamashumi edlula amahlanu 56,360. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezingamashumi edlula ayisikhombisa 72.4 million abahlaselwe yileli gciwane. Labulala bedlula isigidi lengxenye 1.6 million elemelika lokhe liyilo elikhokhelayo ngokuba lenani eliphezulu labantu asebefunyane bele-COVID-19 emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezidlula ezilishumi lanhlanu 16.3 million. Abulala inkulungwane ephosi yamakhulu amathathu 299,246. Umongameli Emmerson Mnangagwa namhlanje olubhekisekwe leMozambique ukuyazwisisa udaba lwaselelwisa kulelo lizwe abokholo lwesi Islam abedlulisa amalawulo. Ingcitshi ezicubungula izombusazo zithi eleZimbabwe njengawo wonke amazwe asemhlubulweni wangezansi yezwekazi le-Afrika kumele lidlale indima enkulu ekuncediseni eleMozambique ngoba lingozi ingachaphela emazweni angumakhelwane. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Uhambo lukaMnangagwa lwenziwa ngesikhathi amazwe asemhlubulweni wangezansi ye-Afrika aweSADC esevumelane ukuba udubo lusemozambique alusoze luphelele elizweni lelo kuphela njalo lulakho ukuphazamisa komnotho emazweni angamalunga. Elemozambique libhekane lodubo lokulwisana labahlamuki bokholo lwesi-Islam abedlulisa amalawulo abangasafuni umbuso okhona elizweni lelo. Ingcishi kwezombusazwe uMnumzana Makondiweni usekele ukungenela kweZimbabwe kulingxaki.
Wonke amazwe alomlando kuhlangothi lwesathi ukuthi asukume nxa sokuthe kwaba le ingozi yabahlamuki enjengaleyi xa sikhangele banabo kuthiwa ngama-Islamist extremist. So kuyadinga ukuthi uhulumende wonke nje wesadikhi ngoba sokungahlasela eZimbabwe kusasa njalo futhi ingozi izayenzakala ukuthi inxeba zaphelisa ukuhlasela amazwe esadikhi. So iZimbabwe layo ayiphephanga nxa sikhangele ingozi engalethwa ngabahlamuki lapo.
Okugcizelwe ngenye ingcitshi ecubulunga ezomnotho uMnumzana Masimba kuchera.
Njengelizwe elilomngcwele leMozambique ngibona njengani iZimbabwe elowo kwenza ngendaba ezikhona eMozambique kodwa ngokubona kwami iZimbabwe ayila mali khathesi eyokuthi ingenele militarily kakhulu kuMozambique ngoba khathesi ilizwe liyahawula. So ngibona njengani ukuthi singenele militarily ku-MP yona le Mozambique uza sihlupa
umnumzana Pride Mkono ocubulwa ezombusazwe uthi kuqakathekile ukuthi Zimbabwe njengawonke amazwe akulumhlubulo akhangelisise ngelihlo lokhozi umumo osemozambiki
ilizwe leZimbabwe lilakho okumele likwenze ukuthi kulungisiswe indaba zohlakela ezenzakala eprovinsi yeCabo Delgado eMozambique. Lokhu kungenxa yokuthi iZimbabwe singabamokhelane leMozambique, njalo iMozambique kulapho kuvela khona oyili yethu yeningi esebenza ezimoteni ivela eBeira. So kutshengisela ukuthi nxa kungaba lohlakela lokungahlalisani kahle eMozambique, sizabona ama-pipeline ipipe lethu naleyo isingasahambi kahle kahle. Ngenxa yalokho kumele iZimbabwe ibe ngenye yamazwe akwanise ukulungisisa lolu daba olwehlakele.
Umnumzana Buster Magwizi owakwaba kubutho njalo walwa impi ekuviyole Zipra uthi inkokheli yeSADC ngayingathathi lula ingozi engadalwa ngama-terrorists esi-Islam kulumhlubulo.
Kuqakathekile ukubana sincedisane lamazwe esakhelane lawo, ngoba abadlozi laba ababuyayo abanye bakhona njengobana sebebaliwe ukuthi ngama-Islamist, kuyafanana leBoko Haram, i-ISIS. Kodwa ke okwenza ukuthi kube lobudlova lobu yikuthi ihulumende zethu thina khona lapha eSouthern Africa kaziphathi kuhle abantu bakibo, yibo ke abaletha laba abazodlova phakathi kwethu.
Engithi zithi kumele amazwe la azwisise imbangela yokulwisa kwama-terrorists lawa kwelo Mozambique. Uhulumende weZimbabwe uthi uyayibona ingozi lomonakalo ongadola ngabahlamuki besi-Islam abedlulisa amalawulo hathi kwelo Mozambique kuphela kodwa lemazweni angomakhelwane. Yikho ethethe inyathelo lokuthi uMongameli Mnangagwa ethekelele kuleyo lizwe ukuze akhangelise ukuthi lingancediswa ngayiphi indlela. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
UZulu wakobulawayo ukuthi ukusilela kwamanzi sekubakhipha ubuntu ngoba iningi seliwathola ebusuku kuphela. Osekudala ukubana basebenzise iganga lokuhlala ezindlini kungahlanzekanga. Ubathabele Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ngenxa yokukhula kodubo lokusilela kwamanzi kobulawayo, umasipala waleli dolobho uthi usebanjwa ngamandla okwabela amalokishi amanzi ngamalanga ehlukeneyo. Ilokishi ngalinye lithola amanzi ngemva kwensuku eziyisithupha. Laloba kunjalo, izakhamizi zamanye amalokishi zikhala ngokuthi sezilenyanga ezimbalwa zingatholi amanzi. Umnumzana Prince Ndlovu, isakhamuzi sakobulawayo, uchasisa ngobunzima abahlangana labo ngokusweleka kwamanzi.
Sonke silapha kobulawayo siyakwazi ukubona udubo lwamanzi luhluphile. Ingakho sisacela ukubona abaphathi ntambo abaphezulu abe-counseling ukubana-ke njengoba-ke izulu selinile okwakathesi amanzi kwansi ukuthi khona besivulile wona kaka ukuthi ngelanga lithi sibe nxa bengavula 2 hours kuze siphathiswa ngoba nxa sikhangela imisebenzi eminingi vele ukuze siyenze ebeyidinga amanzi.
Unkosiyazi Ethel Chuma oyisakhamuzi seNkulumane uthi akusebenzeki ukulondoloza ukuhlanzeka emizini yabo ngamanzi abawatholayo.
Amanzi abuya ilanga litshonile kusisa ayabe engekho iphongwalawa kwesikhatshanyana kwesinye isikhathi nje athatha uyimzwango wamahola nje okulutshwana engakaqedi lokukhekela lokuwatsha ngoba nxamhla amanzi ewile. Kuba le misebenzi ethu eminingi emele yenziwe lihlanze izindlu zokuzinceda zokuzisiza kathi isikhathi eside ufuna ukuthi usebenze amanzi uhlanze uwatshe impahla wenze into yonke. Pho ke asithole isikhathi eseneleyo kumbe kwesinye isikhathi awafinyeleli kithi size secela komakhelwane pho amanzi okucela awafani lamanzi ozikhela wona empompini.
Esinye njalo isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Melissa Sithole ukhala ngesikhathi esibuya ngaso amanzi esingahlelekanga.
Ama-timetable akhitshwa kuqala ayekhipha iqiniso. Khathesi kunzima ngoba amanzi engahamba ahambile awabuye. Kwezinye indawo selokhu amanzi engekho, izikotsho lazo azikho ezaneleyo. Abaletha amanzi babuya ngesikhathi sabo. Lokhu kusuka kube ngani yingaboma ngoba ngabe bayalungisisa besibuze besibatshele ukuthi kungenziwa njani.
Ngalokho usikhwica mfundo uLerato Nare ukhuthaza ikhansili yakobulawayo ukuthi ixoxisane loZulu ukuze ithole amacebo okulungisisa lolu dubo lwamanzi.
Ngingaya emphakathini engelabantu ngibabuze ukuthi singafikisa njani amanzi. Kuzamele sithembe ukuba umphakathi uyenelisa ukucabanga njalo uyakwanisa ukwenza. Khathesi sikhutha udaba lokuba abantu bekhansili bacabanga ukubana yibo abalengcazelo.
Okwamanje amanye amalokishi athola amanzi kuma-water kiosk akhiwa izinhlanganiso ezizimeleyo kuthi amanye athola amanzi ezikotshweni. Ubulawayo unatha emadamini ayisithupha kodwa amanye awo awasela amanzi ngenxa yokungani kuhle kwezulu okweminyaka emithathu ilandelana. Uhulumende walaya umansipala wakobulawayo ukuthi adinge ezinye indlela zokuthola amanzi. Ikhansili yona ithi ngaphandle kwamanzi avela emigodini yasenyamandlovu aquifer ilakho ukuthola amanzi avela edamu lekami. Ithi njalo kudingakala izigidi phose eziyisitshiyagalombili zamadola ezemelika i-$77 million ukuthi lilungiswe uhlupho lwamanzi kuleli dolobho. Kodwa ugatsha lwentuthuko yezabelo luthi kudingakala izigidi eziyisitshiyagalombili zamadola emelika kuphela i-$8 million. Ngimele Studio 7 yikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Abakhetha umongameli kwelemelika ababizwa ngokuthi yi-Electoral College bakhangelelwe ukuhlangana namhlanje bevotela uMnumzana Joseph Biden loba nje umongameli Donald Trump esithi wanqoba ukukhetho olwenziwe ngolwezi. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
Isisekelo sombuso welizwe sikubeka sobala ukuba abakhetha umongameli kumele benze lokhu namuhla kulandela ukuhlelwa kwempumela yokhetho lolu zizabelo zonke. Lokhu kwenziwa ngeviki ephelileyo loba uTrump befuna ukuthi iJalen Supreme Court lilahle amavoti wonke eGeorgia, Michigan, ePennsylvania lapho athi ukhetho lwebiwa libandla lamademocrats. ISupreme Court yathi ayiboni ukuba ingahlolisisa udaba lolu ngoba izabelo zalahla amacala wonke aphanyekwa nguTrump esithi ucilwe nguBiden lebandla lakhe. Lokhu esithi wacilwa loba kungelabufakazi. Kukhanya engani akukho okunye angakwenza emthethwandaba. Ngakho ke usezama ukuthi abakubandla lakhe edale le-House of Representatives bezame ukuvimba amavoti kaBiden edaleleli mhlaka 6 wazibandlela. UTrump lokhu esethula imbiko enkundleni yokuxhumana eTwitter esithi wanqoba ukhetho lukamongameli. UBiden ulama electoral votes edlula amakhulu amathathu 306, kuthi uTrump ulangamakhulu amabili lamathumi amathathu lambili 232. Wanqoba ukhetho lukamongameli kumele athole amavoti angamakhulu amabili lamathumi ayisikhombisa 270. Incwadi kwezombusazwe ezimeleyo yodwa uMnumzana Busani Mbuso Mdini uthi ukhangelelwe ukuthi abakhetha umongameli bazalandela umthetho bavotele uBiden.
Trump usiyabheka ukuthi hayi bekungani kuthiwa bengakazimisela ukuphuma esikhundleni, lokhu eqhubeka ebhilisa, lokhu eqhubeka ephambanisa i-transition. Sithemba amavoti lawa azahamba kuhle, uBiden uzangena esikhundleni ngoJanuwari.
Abasekela uTrump abanjengomnumzana Steve Scalise umele isabelo seLouisiana edalele House of Representatives uthi kazimiselanga ukwamukela amavoti kaBiden njengabanye bakhe abasekela uTrump abazama ukuguqula impumelo yokhetho ezabelweni eziqakathekileyo owanqoba khona uBiden. Idalele House of Representatives yeSenate akhangelelwe ukuthi azemukela ama-electoral votes mhlaka 6 zibandlela akhulume ngawo kulabanye abazaphikisa impumelo yokhetho lukamongameli olwenziwe ngolwezi besithi lwebiwa libandla lamademocrats. UBiden wanqoba uTrump ngamavoti adlula izigidi eziyisikhombisa elizweni lonke jikelele, kodwa amavoti la kawatsho ukuthi usekhethiwe ukuba ngumongameli. Abavota namuhla yibo abalamavoti akhetha umongameli bethunywe izabelo zabo. Akwaziyo ukuthi elemelika lizasebenza njani leleZimbabwe uBiden engangena esikhundleni ngozibandlela. Kulabanye abathi kababoni uBiden eguqula ezombusazwe eZimbabwe. UMnumzana Phephisane Sangweni ngomunye wabalombonolo.
Ngibone ukuthi kukhona into azoyenza mina uBiden for iZimbabwe as long kusaphethe yona le yayi-ruling party yabomnangagwa. Angiboni kukhona kuzokwenzeka ushintsho oluzolwenzeka kuleyana indawo ngaphandle kokuthi kuphume iparty ruling party le elonto zeZimbabwe.
Lokhu kusekelwa umnumzana Kenneth Nguluve.
Asazi ukuthi ngaba khona umehluko ongenzakala. Kodwa ke okwakuvele kufake iZimbabwe kuma sanctions yini makuyukuthi akulungiswanga lokhu kwenza yapha kuma sanctions. Kusho khona ukuthi kuzahlala kunjalo kusiya phambili amasanctions azahlala ekhona elo zahlala sihlupheka. Thina into esiyicela ukuthi iAmerica leNgilandi zisicelele zisikhulule embusweni weZimbabwe siyahlupheka thina singabantu bemathebeleleni. Siyahlupheka sifuna ukuphuma embusweni weZimbabwe yikho phela abangasenzela khona okungcono kakhulu abangasenzela khona ikona lokho
kulabanye ezabelweni ezijeneyo kule Melika abathi betuselwa okumangalisayo ngabasekeli bakaTrump abathi akumelanga uBiden angene esikhundleni sikamongameli. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngoGibbs.
Kulayi stoku lamhlanje sikhubekela phambili sikhangela ukuqonga kwenani labatholakala bele COVID-19 kanye lomuthi we-vaccine ukuvikela lo mkhuhlane. Ngesikhathi ukuqhubeka wonakala ngamandla umumo womnotho weZimbabwe, abantu abaningi bakhala ngokuthi sokusiba nzima ukubana bafinyelele usekelo lokubhadalela indleko yokwelatshwa phansi kwenhlelo zama-medical aid. Intatheli zindaba yethu ye-Studio 7 uMatt Peter Ntambi usethulela lolu daba.
Abumanyano wenhlanganiso ezimela abama-medical aid Association of Health Funders of Zimbabwe ababika ukuba isilinganiso sokuyisitshiyangalombili ekhulwini kuphela 8% sabantu bonke beZimbabwe yiso esikunhlelo zama-medical aid. Ngakho-ke bathi kuyadingakala ukuthi lesi silinganiso sengezelelwe okuzwayo. Unobhala jikelele wenhlanganiso ezisebenza eZimbabwe Congress of Trade Unions umnumzana Jafet Moyo uthi akusafani lakudala lapho abaqhatshi ababebhadalela izisebenzi ukuba ngamalunga enhlanganiso zama-medical aid societies.
Abantu abaningi balahlekelwe ngama-insurances, ama-employers, kasabhadali ama-medical aid ebhadalela izisebenzi zawo. So, izisebenzi eziningi sokufanele zizibhadalele.
Umnumzana Joseph Mutemeri wenhlanganiso yezisebenzi zasemapulazini, General Agriculture and Plantation Workers Union of Zimbabwe, uthi udubo lokuswela uncedo lwama-medical aid lukhona kumalunga abo, wona azele ehleli ethola kono eliphansi kakhulu. Kunje vele izisebenzi ezinje zithwele gadalala ukuphandela imuli zazo. Intengo yempahla ikhuphuka mihla ngemihla entweni ezifana nama-school fees lokudla.
Kwakathesi akula i-medical contribution ekhwaniswa lezisebenzi ukuthi bazibhadala ngokwabo. But i-medical aid bona ukuthi i-workman compensation the statutory instrument 197 is a force ukuthi zibhadala ama-medical aid facilities bancedisa izisebenzi.
Umoyo uthi udubo yokuthi abaqhatshi labo sokubasinda okwenza bengasazihluphi ngokubhadalela indleko leyi osokuphazamisa njalo lezinye iimpathalo eziqakathekileyo ezinjengamapenshini lamanye ama-insurance. Kanti njalo kube lo dubo lokuthi amanye ama-medical aid engasamukelwa endaweni eziningi ezelatshwa abantu.
Sesibone ama-service providers amaningi athi loba usugula loba ufuna ke ngaba yimithi nxa ule card le medical aid bathi hayi silinanzi badala phambili ubususiyakhema ke imali yakho ku-medical aid.
Umgcini sihlalo wekomiti ebona ngezembadalo kunhlanganiso yabodokotela eZimbabwe Medical Association Zima udokotela Shingirai Mac uthi inkinga ikuma-shortfall abangelwayo kungamanga kuhle kwesimo somnotho welizwe ngenxa yokuwa kwesisindo sedola leZimbabwe lapho liqhathaniswa le mali yakwamanye amazwe.
In my opinion, actually rest on economic stability. And I think for the past 3 months, there has been signs of stability. And this is generally met in a better way.
In King, in Kuru, Mumu, Womnoto, Omele, Ulumisiso.
ukuthi abantu kumele bazwisise ukuba amapolicy abo ale co-payment na kumbe hatshi, ngoba ekhona amanye angena ama co-payments, ngoba kunje uthi kuhlukuluza odokotela nxa imbadalo ingathatha isikhathi eside esifana lenyanga kumbe inyanga ezimbili kumbe ukwedlula ingakabhadalwa ngabama insurance loba abama medical aid societies. Uhulumende ngakwelakhe icele wethula uhlelo lwe-National Health Insurance ngenhloso yokuthi umuntu wonke enelise ukuphathiseka kalula kulokusebenzisa imali phambili edinga usekelo lokwelapha ezibhedlela nakundawana ezijiyeneyo. Uhulumende uthi kunje ulolunye njalo uhlelo olwe-Medical Aid Bill olujonge ukuqondisa indlela ama-medical aid societies azasebenza ngayo ngendlela engaphathisa uzulu kuleli. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntambe.
Abantu abadabuka eZimbabwe abedlula inkulu yokunganele ngxenye 1670 asebehlala kwele Kenya bemukele ngenjabulo ukuphiwa kwabo amaphepha okuba yingxenye yakulelo lizwe i-citizenship. Mnumzana Michael Sibindi ngomunye wabaphiwa amaphepha la ngomgqibelo enkundleni yeNyawo Stadium ngumongameli Uhuru Kenyatta emkhosini wokuthakazelela uzibuse walelo lizwe. Usibindi ucabangela ukubana ngabe dabuka ematobo esabelweni seMathebeleland South uthi bafika inkulungwane ezine abadabuka eZimbabwe abafisa ukuba yingxenye yakwele Kenya. Uxoxa ngodaba lolu loGibbs Dube weStudio 7.
Abazali yibo ababuya ngapha eKenya ngenxa yevangeli, yikho ke basithiye kuleli lizwe leKenya. Sikhulele kuleli lizwe leKenya, ubutata sesilezimuli silapha eKenya. Yikho ke siqale ukudinga izincwadi ukuthi sibe nezincwadi okule minyaka eminingi, kodwa ke kuze kwagcina sokuphumelela ukufika ngomgqibelo sesizinikwe ezandleni.
Sizinikwe mbani?
Sizinikwe ngupresident Uhuru Kenyatta oweKenya.
Singathi konoko ke ukubona njani ukunikwa kwenu?
Sajabula kakhulu, sajabula kakhulu ukuthi akunakucabangela ukuthi kungenzakala into enjalo. Ngethemba lokuthi nana la uNkulunkulu wajabula ngakho ngenxa yokuthi asizilethanga ngapha kuleli lizwe, salethwa yilizwi likaNkulunkulu nabazali bethu. Imisebenzi yakho ukuthi sikwanise ukuyisebenza, sihamba sikhululekile.
Singathi kunikwe abantu abangaki khonokho i-citizenship?
Bekhuluma laphana bathi inamba eqala ukunikwa i-1760.
Ye, so bathi bazanika abanye yini futhi?
Ye, ukurejista esakwenzayo ibhuku lethu lilabantu abafika ku-4,000.
Ehe.
Yikho ke bekhuluma bathi bathi nana baqale nge-1,600 yena le abayitshoyo ukuthi yiye aqale ngayo, kodwa ke kutshengisa ukuthi uyabala bekanika abantu njalo. Ukurejista esakwenziwayo sarejista ukufikela nomntana omncane ozelwe namhlanje. Yikho ke ukurejista esakwenziwayo sarejista ukufikela nomntana owayezelwe ngalenelo langa, wayefikitshwa ethe ebhalwe niki registration yakhe, i-certificate of registration, okutsho ukuthi nana uzakwanisa ukuthi engakhula ezidadireei-ID engela muntu ozamdinga ukuthi emncedise ngenathi uyabe sevele serejistiwa yakhe yi-citizen.
Abazali benu xa belitshela bathi babevela kuyiphi indawo eZimbabwe lize lizefika khona ngapha?
Besitshela bathi nana basuka ngevangeli, basukela eZimbabwe besiya fika eSouth Africa. Bathe bevela eSouth Africa bekhwela bebuya eZambia, befika eZambia besukuma eZambia besiya eTanzania, sozocedisela sebelapha eKenya.
Kuthiwa babehamba ngevangeli bethumayela yonke indawo leni, babe nebandla elithiwa kuyini? Isonto yabo kwakuthiwa kuyini?
Isonto yabo yona lethwa bayibiza besithi i-Gospel of God Church ekaJohane.
Umasowe, ye, singathi wena
elizweni leZimbabwe.
Ye, singathi wena ngokwakho Sibindi kuthiwa lina vele lijabuka ngathi kwele Zimbabwe? ina pele zala kuona sivili inkaba yenu
wakati wona sitavuge matopo
ehe bayacho ukute matopo ngapuwa nkona ngabe kuluma
mina angikafiki khona mina ngikwazi ngikhuluma nje ngenxa yokutshelwa ngabazali kodwa ke sengifisa manje ukuzeya khona kade sengilezi ncwadi
ye so ukuthola kwenu incwadi lezi kuthoni sibilikini lonke ukuthola incwadi lezi
incwadi leyi kithi isinika ukuthi sesikhululekile ekuhambeni lapho siyabasifuna ukuya khona ngevangeli sizohamba ngokutsho kwakhe umnikazi waleli bandla wathi nana singafika lapha eKenya yikho kusana nakuseyikweta phakathi laphakathi kwelizwe selizasuka lisisa ivangeli leli emazweni wonke lisiya phezulu lize lefika kwa-Israyeli sile ndawo ezathwana nazihambe wakulelizwe usana nakuse-Ethiopia kwa-Israyeli ko-Britain ko-German ko-America nakwi-India kuzogcina nakwa-Australia yikho-ke konke rekulo lamazwe kule nkulumo wayikhulumayo ukuthi ningafika kulele lizwe lizayenzokokuthi ningafika kulele lizwe lizayenzokokuthi konke kwakhulunywa ngomnikazi evangeli lethu
lo bekungumnumzana Michael Sibanda odabuka eZimbabwe osehlala kwele Kenya ubexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 eseNairobi. Kwezemidlalo isikhulumele seqembu lenguqu ele Highlanders uRonald Moyo usethembise abalandeli beqembu leli ukubana amakhawusi afana lalawo avunulwa ngabadlali asizatholakala kuzo zonke indawo zelizwe kanye lakwamanye amazwe. UJoseph Njanje usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leHighlanders lilobelane isivumelwano esemvunulo yokugqoka nxa iqembu lidlala lalapho lizilolonga labe on the ball. Njalo isikhulumeli seqembu uRonald Moyo uthi isifiso sabalandeli sokuba labo bagqoke njengabadlali sesisafezeka.
Ya, ama-replica sekhona sibili. Abalandeli bazagwanisa ukuwathola ikakhulu labo abaseHarare lakwezinye indawo nje ezingaphandle kwakoBulawayo ikakhulu endaweni zeMashonaland. Bazagwanisa ukuba bewathola e-shop ye-Better Ball Sports. Kwesofiki lapha kobulawayo abantu bangabuya bezowakhangela kunumber 50 Robert Mugabe Way lo 4th Avenue e-ofisini ye-Highlanders Football Club. Singathi thina ngolwesithathu siyabe sesenelisa ukuthi sitshele abantu ukuthi ngaphandle kokubuya e-ofisini ye-Highlanders iwaphi amashopu abangahamba kiwo ukubana bayayithenga.
Abalandeli beqembu le-Highlanders balesikhathi eside bekhalela amakawusi afana lalawo asetshenziswa liqembu kodwa bengawatholi, kanti ukuthengisela abalandeli amakawusi yindlela yokwenza imali emazweni aphetsheya. Abalandeli bamaqembu akuleli bagcina begqoka amakawusi amaqembu aphandle kwelizwe. Umzekeliso ngabalandeli beqembu le-Highlanders abavame ukugqoka amakawusi amaqembu afana le-Orlando Pirates, i-Newcastle kanye le-Juventus. Ingqobe isisalele kubalandeli beqembu le-Highlanders kanye labeqembu le-Dynamos lalo elilo belane isivumelwano esifanayo labe on the ball ukuba bathenge impahla ezalethela amaqembu omabili la imali. Ngolunye udaba olumelana lomdlalo wenguqu sekusaziwa ukuba amaqembu aphumelele kumidlalo yezibaya kumncintiswano ye-UEFA Champions League azadlala njani kusigaba esilandelayo. Iqembu le-Borussia Gladbach lizadlala lele-Manchester City, ele-Lazio lizadlala lele-Bayern Munich, i-Atletico Madrid izadibana le-Chelsea, i-RB Leipzig izadibana le-Liverpool, iqembu le-Porto lizadlala lele-Juventus, i-Barcelona izancikelana le-Paris Saint-Germain, i-Sevilla izadlala le-Borussia Dortmund, kuthi iqembu le-Atalanta lizadibana lele-Real Madrid. Ngimele i-Studio 7 ngoBulawayo ngingu-Joseph Njanji.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6175 laku 7255 kHz ku shortwave.
Singeke ihlukane isihlobo othi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. umongameli Emmerson Mnangagwa namhlanje ulubhekisekwele Mozambique ukuyazwisisa udaba lwasebelisa kulelo lizwe abokholo lwesi-Islam abedlulisa amalawulo. UZulu wakobulawayo uthi ukusilela kwamanzi kuleli dolobho sokubakhipha ubuntu. Seve zinkulungwane ezedlula ezilishumi lanye 11,246 asebehlolwe batholakala bele COVID-19 eZimbabwe. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo uPractice Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.